Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-challenge ekhona ukuthi ama Supreme Court judges hey part of litigation ozakhathaza ukuthi ngoba nabazwezwe indaba leyo. In terms of the constitution, ama judges can be appointed by chief justice or acting chief justice as it were, but manje la ikathethi futhi u part of litigation.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe lezemthetho zithi kuza kuba lukhuni ukwahlulela udaba lukamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba olokuthi aqhaliselwe isikhathi sokusebenza ngeminyaka emihlanu.
Abantu bezikolo sebethatha i-advantage yokuthi khona umumo unjani khathesi, ngoba kunje akuzange kuye kuhlalwe ama-meeting ezikolo ukuthi maybe mhlawumbe sike sisi abazali baye batsho ukuthi bona babona ukuthi kungenziwa njani.
Abazali bakhala ngendleko okumele bezibhadale ngemva kokuba izikolo sezithe izifundo zamaviki amabili ekhefu likaNhlangula zibhadalelwe amadola eMelika alikhulu, US$100. Abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala ye-COVID-19 vaccine sebesedlula ingxenye yesigidi 591,808. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe lezemthetho zithi kuza kuba lukhuni ukwahlulela udaba lukamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba olokuthi aqheliselwe isikhathi sokusebenza ngeminyaka emihlanu loba hatshi. Phansi kwesisekelo sombuso uMalaba kumele ayephumula njengoba esefikise iminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa, okusekelwe isinqumo esethulwe emthethwandaba owe High Court ngomgqibelo. Kodwa izolo umphathintambo wezemthetho ukhweze lolu daba emthethwandaba ophezulu weSupreme Court ephikisa. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lanxa umthethwandaba we-High Court unqume ngomgqibelo ukuthi uChief Justice Malaba engangezelelwa iminyaka emihlanu yokusebenza, uhulumende usekhweze udaba lokuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu ele-Supreme Court. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi emanyene legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General Prince Machaya yibo abalobele emthethwandaba we-Supreme Court bephikisa isinqumo se-High Court. Iningi liyazibuza ukuthi ngubani-ke oza kwahlulela kulolu daba, njengoba abahluleli banye okumele benze lokho kuyibo njalo ababethwayo edabeni obeluphambi kwe-High Court. Kodwa uhulumende uthi uzolandela konke okumele kulandelwe ngemva kokuba ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court ukuphikisa isinqumo sika-Justice Joe esivimba ukungezelelwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba. Lokhu kuvezwe embikweni awethulele intatheli izindaba ulotshwe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza phezu kwalolu daba, njalo esithi uyasihlonipha isinqumo se-High Court lanxa siphambana lombono wabo kungakho belandela umthetho ukusiphikisa emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court. Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi akuba mangalisi osekusenzakala.
IZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime ecapture ama-public institutions njenge-judiciary. Iwayenza ukuthi emehlweni umuntu okhatshana ibone ngani kule-judiciary esebenzayo, kodwa emuntwini oseduze ibone ebona ukuthi ayisebenzi, ngoba ma bengahamba bephambili ngalolu daba lucutshungulwe yikhodi ngendlela eyiyo yona kathesi, kuyabe kutshengisa ukuthi ijudiciary akho free abe captured.
Ugumbo uthi balindele ukubona ukuba luzokwahlulelwa ngubani lolo daba, njengoba abe-Supreme Court beyibo njalo ababethwayo kulelo ebelithethwa e High Court
elizweni kumbe singakubiza ukuthi kuthiwa i-authoritarian regime singakhangelela noma yini. So akusimangalisi ukuthi sibabone abantu umsolwa unguye ogwebayo, umsolwa angazigweba kumbe angahlala ezigwebe kumbe egwebe omsolayo, akumangalisi lokhuyana. Kodwa siyakwazi ukuthi emthethweni silama principles njengethi nemo judex in swakhoza esho ukuthi umuntu angeke be ngujaji endabeni yena bobambeka kiyo.
Eyinye njalo ingcwethi yezemithetho oligqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole upha umbono wakhe phezu kobunzima obubhekane lale indaba.
I-challenge ekhona ukuthi ama-Supreme Court judges eyi-part of i-litigation ozakhathaza ukuthi ngobani abazezwa indaba leyo. Nxa sesikhangele futhi in terms of the constitution, ama-judges can be appointed by u-chief justice or acting chief justice as it were. But manje la ikathesi futhi u-part of i-litigation.
Usithole uthi ilizwe libhekane lesimo ebekade singalindelwe.
We have got a novel situation. I-situation engazange ikhangele ukuthi ngafa yayenzakala. Ngombono wami mina ngibona sesile constitutional crisis, ngoba even wona lama judges okungathiwa azabuya from ama retired judges and some other lawyers, iproblem ukuthi sazi ukuthi bazakhethwa ngubani, ngoba bonke ofuze bakhethe bona abantu ngama litigants.
Kodwa uhulumende encwadini yakhe esayinwe ngunkosikazi Mabhiza uthembisa uZulu ukuthi luzoqhutshwa ngendlela eqondileyo loludaba kulandelwa imithetho yonke yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe sebesedlula ingxenye yesigidi 591,808, ukuthi inani lasebehlatshwe ijekiseni yesibili selifika inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 222,450. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba akulamuntu obulewe yi-coronavirus ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abalichumi lambili 12 belegcikwane leli. Okwamanje sebefika inkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,572 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhe leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Kulezikolo eseziqale ukuhlawulisa abazali inkulungwane ezilichumi zamadola i-10,000 RTGS kumbe amadola alikhulu eMelika 100 US dollars ukuthi baqhubeke befunda okwamaviki amabili izikolo zivaliwe ukuze benelise ukuthinta indawo ezisalele emuva ezifundweni. Kodwa abazali bakhala ngokuthi indleko okumele bazibhadale sezisiba ziningi kakhulu ngoba bekhangelelwe ukubhadala ithemu lesibili ekupheleni kwenyanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ubhubhane lwe-COVID solwenze indlela zokufunda zaba nzima ebantwaneni. Iningi sebencediswa ukuthi babhadalele ngaphandle kwesikolo ezinye izifundo. Unkosikazi Shina Ngulube ongumzali uthi izikolo sezithatha ithuba lokwenza imali ngalezi zikhathi zobunzima.
Abantu bezikolo sebethatha i-advantage yokuthi khona umumo unjani khathesi, ngoba kunje akuzange kuye kuhlalwe ama meeting ezikolo ukuthi maybe mhlawumbe sike sisi abazali bake bathi ukuthi bona babona ukuthi kungenziwa njani. Kodwa khathi esikolo esesihle sihle siphushe sihle sithi hayi kungcono kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, asiyalithi abantwana basemuva. Kodwa bekunganani ukuthi ngabe kuba le mhlangano ebakhona lathi abazali siphumise imbono yethu sisho ukuthi khona hayi thina mhlawumbe besikwanisa le kungenziwa njani, hayi ukuthi khona sibe sitshela kuphela ukuthi hayi sofunakala imali engaka kuphela.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sibonile Nyoni uveze ukudana ngezimali esezibizwa izikolo.
Kuyangisisa ubuhlungu sibili kakhulu ukuthi kambe nxa izikolo ziza demand imali ezingange-100 US dollars for 2 weeks ze-holiday, phezu kwalokho abantwa bethu bebhadala ama 350-380 US dollars nge-term, ukuthi bathivele ngaphi? Kambe ukubafundise kwe-2 weeks ngama-extra lessons e-2 weeks yini ulawo azatshintsha yini ama-results abantwana? Abantwana bavele ba-affekthekile ngesimo besiphakathi kwaso sonke sisibonile siyasazi. Alithini imali ezinjalo kasizihole ngazube ngoqhatshiweyo kumbothengisayo.
Umnumzana Prince Khosana, umzali olomntwana ufunda ihlala esikolo, uthi lanxa ezwisisa ukuthi izifundi kumele zincediswe, imali ezidingakalayo ziningi kakhulu.
Abantwana kweqiniso balahlekelwe isikhathi esiningi be esokufunda eminyakeni lo odlulileyo ngoba vela kuzange kufundwe ngitsho. Leli linyathela elihle ukuthi abantwana befunde ngesikhathi sekhefu ukuthi bengani bayazama ukuthi bengalahlekelwa isikhathi kumbe bengezilele kulokhu asebekufundile. Uhlupho nje kuphela ukuthi ezikhwameni zethu yikho okusilela khona. Benxa bengathi 10,000 khona kule fees yabe vele ilandela mhla ka-28 kuba isinto esindayo kakhulu ikithi abazali ngoba asiyiholi leyo mali.
Inhlanganiso emele ababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhathazekile ngomumo okhona ezikolo ngoba abafundi bengafundi ngesikhathi esifanayo akula mizamo evela kuhulumende. Iqhubekele phambili isithi uhulumende uzathola ithuba elaneleyo olokuxoxisana lababalisi ngesikhathi sekhefu. Uma uhulumende engehluleka ukukhulumisana lababalisi, izikolo aziyikuvula mhla ka-28 Nhlangula. Bachaze ukuba imizamo efakwa ngabazali le engekho emthethweni eyokubabhadala ababalisi imali zokubakhuthaza ngeke zibathuthukise njalo abazali kabalamlando wokuhlawula ababalisi. Ngalokhu, inhlanganiso leyi ibuza uZulu ukuba izikolo ziqhubeke zivulwa loba abafundi bengafundi, loba izikolo zingavulwa uma uhulumende engalungisisanga umumo wezemfundo. Isikhulumiso gatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uqondise imbuzo kumsekeli wakhe umnumzana Patrick Zumbo owenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba izifundo ezenziwa ngekhefu azalelwa kodwa kulendlela ezifakiweyo okumele zithathwe izikolo. Uchaze ukuba kufanele izikolo zicele kugatsha lwezemfundo kuqala zifake njalo lenhlawulo abayikhangeleleyo kubazali. Ngemva kwalokho uhulumende sezahlolisisa ukuba imbadalo le iyahambelana lamalanga abafundi abazawahamba esikolo ukuze iphe imvumo kuzikolo. Uchasise ukuba abazali kufanele babe lesiqiniseko sokuba izikolo zicelile na kuhulumende bengakazi babhadale indleko zesikolo ngesikhathi abafundi befunda ngekhefu. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngemfundo yephezulu leyamakolitshini ithi kusasa iza kwethulela leli dale impumela yokudingisisa ekwenzileyo ngokuqonga kwembadalo yamafees ngesilinganiso esedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250% ekhulwini. Umgcini sihlalo walikomiti unkosazana Lindwe Maphosa utshele iStudio 7 ukuthi ngasoze akhulume okuningi ngalolu daba bengakathuli umbiko lo. Izifundi zikhonona ngembadalo le njalo zakhweza lolu daba ePhalamende ngenyanga edluleyo phambi kwamphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo yephezulu umnumzana Amon Mrira, yena esingayenelisanga ukukhuluma laye ngalolu daba. Abazali bathi abasoze benelise imali edingakalayo njalo ezinye izifundi zizehluleka ukuqhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ukuthi abantu abaningi abalezifiso labenelisayo ukuthi babe lendlela zokuqasa bazagcina vele bengangenani ngoba imali yakhona leyo inengi kakhulu. Kalutshwane abazali abanabantwana abangayenelisa leyo mali akukhangele nxa asithi umbalisi nxa ezuza 19,000 kumbe yini elo mntwana omele aye eyunivesithi kumbe ekholeji kulabanye abantwana lapha ekhaya kumele kudliwe kumele kuthengwe amagesi kumele kwenze yonke into yona i-19,000 ivele kayeneli uyayibhadala njani. Umthelelo wakhona yikuthi njengoba ezikolweni vele kungafundwa lapho ezikolweni ezemfundo yaphezulu emakholeji lemayunivesithi sekuzafanana akulamntwana wezimbabwe ungazithayisa ukubathi mina sibling zafunda sifiso sikhona kodwa abazali kabe nelisa iqiniso lelo.
Manje nxa amakholeji lawo efuna ukuthi abhadalele indleko zawo kuyini angakwenza?
Okokuqala kumele sikhumbule ukuthi wona amakolishi lawo kasomabhizinesi ngamabhizinisi okwenza imali awukaze kube khona kona lokhu ngaphandle kwalawo kuthiwa ama-private kumbe lawo yiwo abangafaka i-school fees esiphezulu ukuthi labasale bokube lokuncane lezi ezikahulumende eziningi ogqophela labozou lamakolishi ngumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi okuningi uyaphathisa ngakho emakolitini lemayunivesithi kudala ke laba ababefunda emayunivesithi kwakuvele kulesikhwama esesikhangelane lakhona lokhu kwezinto kwakuthiwa i-VTL vocational training loan ngobana kusaziwa ukuthi abazali abaningi aso bayenelise imali yokubhadala ngakho-ke angibona ukuthi nxa amakolithi lamayunivesithi esefuna ukuthi kube imisika yemfundo hayi kuyahlala kuyimduli abaningi asoze benelise ngoba abantu imali kabalayo vele khona imfundo asiyobhizinisi yokwenza imali yokufundisa abantwana besizwe ukuthi phambili ngale bathuthukise leso sizwe xa sekuthiwa labo bafuna ukusala lokuncane hhayi ngemva kodwa uhulumende uzadinga ingqondo akenze into elengqondo kwenze ukuthi abantu babethu benelise ukuya ezikolweni.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezemfundo, sixoxelaye eseGwanda.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela khonapha ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 vaccine. Sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo zikahulumende ngasikhathi sinye ababalisi balokhe bekhala ngeholo elincane abalitholayo besithi njalo izikolo eziningi zika hulumende azilampahla eyeneleyo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 p.m. khonapha ku-Studio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Kuhlandla lezenotho namhlanje, inkokheli kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo eMathabeleland seziphuma lomhlahlandlela wokuthuthukisa umnotho wakulesi sigaba ngokusungula amankampani lezinye inhlelo ezehlukeneyo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Lanxa isigaba seMathabeleland sisilela ngentuthuko singesinye sezigaba ezilenotho emangalisayo elizweni engaqeda ubumpofu alubana yithe yabanjwa kuhle. Lokhu yikho okwenze inhlanganiso ezijiyeneyo zabuthana enkundleni yezumo ziqhoba amathambo engqondo ngokuthi ingathathwa njani linotho ukuze ithuthuki ise uzulu wakulindawo. Umnumzana Fidlela Ncube ngomunye wabaqoqela umhlangano.
Bekuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu, ngama-election, lakho konke nje okuthinta abantu. Abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya njani phambili. Kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa yi-Freedom Charter echoyo ukuthi abantu beMathabeleland bafuna ukubuswa ngayiphi indlela.
Uncube uthi okunye okuqukethwe yilolu gwalo ngomhlahlandlela okhuthaza inkazatho ukuze uzulu weMandebeleni abumbe amankampani azamlethela inzuzo.
Singenelisa ukuthi sitshaye izimali, sakhe amabhenki ethu, sakhe ama-mutual fund, sakhe ama-mutual assurance societies. Into zonke leziyana ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali. Bekhona osozimali bakithi abafundileyo bakithi abazingeze izimali ukuthi hayi imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu, sibe lamankampani ethu, sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide, sithenge umhlaba, sithenge inkomo, sithenge izinto zonke leziyana ezizasenza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathabeleland.
Inotho etholakala eMathabeleland igoqela ezemvelo ezifana lenyamazana zenhle, amatshe aligugu, ikakhulu igolide, izifuyo ezifana lenkomo lokunye okutshiyeneyo. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ingaba khona eminye njalo imithambo yenotho engakabonakali emele idingisiswe.
Kungaba lokunye okukhona okungazange kunanzelelwe esikhathini esedlulileyo, kodwa ke i-history iyasitshela ukuthi lesi sigaba silomnotho onjani. Nxa sokulamanye ama explorations ayenziweyo angatshenisela ukuthi kungatholakalani phansi, kumbe kusesele sihlahla yini abaningi bayakwazi ukuthi isigaba esasithola ke ifurniture enhle okumangalisayo nxa uyidinga ngesilungu bayibiza bethi teak tree. So sokufanele sikhangele osokusele ukuthi kuyini ukungenza lesi sigaba ke sithuthuke.
Ukuze uhlelo lolu luphumelele, Umoyo uthi kumele kukhangelisiswe njalo inotho evele ikhona kuboniswane ukuthi ingathathwa njani.
Abaningi bayakwazi ukuthi isigaba engani somile singatholi izulu eliningi, kodwa isigaba esasithola ke kumbe esasinikiwe ekugcineni izifuyo sithole sikhula ukuthi izifuyo ke zikhanya ziyaphumelela ezigabeni zemathebheleleni. Sabona njalo esikhathini esiningi-ningi ukuthi indawo eyayile lokho okugejwa phansi ama-minerals athize, lokho lakho ngokunye okungakhangelwa.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye uthi lo ngumbono omuhle kakhulu, kodwa uthi ukuze uphumelele kudingakala ukuzimisela lokubambana.
Umbono omuhle njalo kuyumbono osithethe isikhathi eside ukuthi ubonakale wenzakale, kodwa esikukhangelelayo singakhulume ningi kufuze sitshintshe umcabango loba esithi i-mindset yepeople yethu abantu bakule region yamathebeleland. Sisuke layo from being socially oriented to be economically oriented. Singakhangela nje abantu bemathebeleni abasegoli nje kuphela, sithi bebambane bonke bevumelana ukuthi ngenyanga bayakhipha i-R100 bayifake esikhwameni sesinye. Sithi siminimize nje ukuthi abantu bemathebeleni abasegoli bayi 1 million bengafaka ama-R100 ngenyanga, kusho ukuthi bayaraise i-R100 million. After 6 months babereze imali ekwani ukuthatha uloliwe, ekwani ukuthatha any company eZimbabwe esemathebeleland estruggler. Sonke sibe ngama-shareholder. Yinto esingakwazi ukuyenza, singadinganga omnye umuntu, singakhulumanga lomnye umuntu, sibambene nje kuphela.
Eminyakeni edluleyo idolobho lakoBulawayo belithwele umnotho emathebelelendi emahlombe, ezithunqa intuthu yemafekithali lapha kulungiswa impahla etshiyeneyo. Kodwa ukubhidlika komnotho kwabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Abalwela amalungelo abakhubazekileyo bathi lanxa uhlelo lukahulumende lokukhuthaza abantu ukuhlala ezindlini olwe-lockdown njengendlela yokwenqabela ukumemetheka we-COVID-19 solwayekethiswa, balokhu bebhekane lenhlupho zokuhlukuluzwa emulini ngobulili, i-gender-based violence. Unkosazana Samantha Swanda wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust uthi abakhubazekileyo abahlangana lalezi nhlupho abatholi usizo lula. Lokho kuphume emhlanganweni wokuxoxisana ngenhlupho ezibhekane labakhubazekileyo oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Deaf Women Zimbabwe ngeviki edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uMike Hove we-Studio 7 uxoxe loMasibanda.
Uhlelo kade senziwa yi-Deaf Women Included belumayelana lokufundisa amaqembu kanye lenhlanganiso eziyenza ama-services e-gender-based violence. So kulezinto eziningi esazibonayo, njengokuthi for example izindlu lezana ezithi nxa kumbe umuntu efuna ukuthi edinga indawo yokuhlala, kwesinye isikhathi wheelchair yabe ingangeni. uthola ukuthi kumbe umuntu ole disability sehlezi akalandawo yokuhamba ngenxa ukuthi ama safe houses lawo awangeneki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akula interpreter. Nxa sokumele ukuthi umuntu lwana o deaf ehambe eyethola ama services uthola ukuthi akula interpreter.
Phansi kwe lockdown iningi labantu bahlangana ngodubo lwe gender based violence ikakhulukazi abantu abakhubazekileyo. Njengoba sekulesikhathi eside i lockdown yaphela, kukhona osekutshintshile na?
Lockdown or no lockdown, ama cases GBV against abantu abakhubazekileyo are underreported. Abe deaf women included bayenza ngakho i documentary. Umuntu oyabe engu perpetrator yakwazi ukuthi ebe ngu support person, nguye okuncedisa endlini, nguye okuphushela wheelchair yakho. So ukuthi uhambe wena reporter kwenzi ngoba uzafuna usizo kuye ukuthi efika kuleyo police station. Okwakathesi ama cases awe GBV for people with disabilities vele are underreported. Balutshwane abantu abakwanisa ukuthi be finyelele e police station bekhuluma izindaba zabo. Abantu abadefi kakhulu zabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabe engazwana nani labantu bakhona, and the moment involve interpreter sokusitsho ukuthi indaba yakhe sisaziwa ngabantu abaningi, akusela privacy. Ti deaf women included yayenza i guideline incediswa ngabe JSC, which is i judicial council e Zimbabwe, bebe lama guidelines of ama sign language interpreters. These are other things ezinye zikhona ukuthi umuntu odefi ukuthi ehambe ayireporti issue yakhe. Sakhuluma ngendaba zona lezi zama ethics uthi nxa umuntu esekutshelile information yakhe akumelanga wena usuhambe uhlamba zi information leyo. Ama barriers maningi kakhulu lwezivimbayo abantu abakhubazekileyo ukuthi behluleke ukuya report ama cases abo.
Abantu abakhubazekileyo abahlangana lodubo lwe gender based violence sebe yenelisa na ukuthola usizo olufunakalayo lula?
Tepa nxa sikhuluma ngosizo Mike, kumele sibe sishona siphusha ukuthi kungkhona kube ngcono. Ezinhlanganiso seziphuma lezinto ezinje ama guidelines for interpreters, njengoba nasenge ngakhuluma ukuthi ama cases amanengi ahamba vele engakhulunywanga emakhaya. Lapho sike sihambe khona uthola ukuthi abanye bayaphombukubhadala inkomo umbe bhadala imbuzi sokuthiwa hayi sokurayithi sebelungisile. Umuntu lowana oyabe engupepetrator ebetshone khona khona phe emakhaya ezibhodabhodela kungasazange kwaba loncedo oluyenzakalayo.
Gqiba ingxoxo yethu Samantha, ngokuphosela amazwi akho okugcina, bese utshela njalo abalaleli ukuthi abahlangana ngodubo lwe gender based violence kumele bayephi ukuze bathole usizo?
Ukugcina zulu ukuthi asiphathisane nini kule gender based violence eyenzakalayo. Omakhelwane babathulayo izihlobo zabe zithule. Nxa usithukumbi yatshela isihlobo sakho uze sokuthi ha wonke umuntu ahlala, kusuka kube nzima ukuthi umuntu lowana oyivictim ethole uncedo. Singafika ezetherapy kulama police athwa ngewe victim friendly unit, yiwo lawo esifika siwabone sireporta indaba zethu ze gender based violence. Kulama organizations anjengabo Musasa, labo bayancedisa, labo Roots, and within 72 hours kumele ukuthi nxa usuke wahlangana lokudlwengulo kumele ukuthi uhambe esibhedlela. Yikho lapha ophiwa khona ama emergency contraceptives. Njalo nxa ungahlolwa i-health report yakho yona le iyezasetshenziswa nxa kumbe sobophisa umuntu kumbe sofuna ukuthi kube lenye access to justice. Kuqakathekile kakhulu ngoba iyasebenza i-evidence.
Lowo ngunkosazana Samantha Svanda wenhlanganiso ye-Science of Hope Trust ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthwaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela khonapha ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine. Sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo zikahulumende. Ngasikhathi sinye ababalisi balokhe bekhala ngeholo elincane abalitholayo besithi njalo izikolo eziningi zikahulumende azilampahla eyeneleyo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 PM khonapha ku-Studio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Ngesizwe, abanye abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe lezemthetho zithi kuza kuba nzima ukwahlulela udaba lukamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba olokuthi aqheliselwe isikhathi sokusebenza ngeminyaka emihlanu loba hatshi. Abazali bakhala ngendleko okumele bazibhadale ngemva kokuba izikolo sezithe izifundo zamaviki amabili ekhefu likaNhlangula zibhadalelwe amadola emelika alikhulu, US$100. Abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine sebesedlula ingxenye yesigidi 591,808. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.